thina ke sisangcono kulamanye amadolobho kafika uboni ke lo mkhuhlane umemetheka kodwa siyaxwayisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi zinanzelele njalo zenqabele ukumemetheka kwalo mkhuhlane lokho kumele zikwenze ngokuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu zingathengi ukudla emgwaqweni kakhulu khona lokho okuqandayo ikanti okunye imizamo esilayo njengekhansel ukuthi sisuse abantu abathengisa kungekho emthethweni ungananzelela edolobheni lakobulawayo uzathola umuntu efake igasi stofu yakhe emgwaqweni ebusuku sipheka ama-chips efry ama-sausage ethengisela abantu amapholisa ethiwa ekhanseli-ke akuhlelo lokukhipha abantu abanjalo-ke emgwaqweni abathathele lezinto abazisebenzisayo yikho siyakhuthaza izakhamizi zakobulawayo ukuthi zingathengi-ke ukudla kwemgwaqweni kanti labo abazaziyo ukuthi bathengisa okungekho emthethweni ezindaweni-ke abangavunyelwa kizo lokuthengisa ukudla bengela maphepha abanika lelo gunya lokuthi bakuthengise avela ekhanseli kweze-health sithi kabasuke emgwaqweni ngoba bazabotshwa bathathele izinto zonke abazithengisayo umkhuhlane wekholera usukhona simemetheka emadolobheni amaningi lakwamanye amazwe esincelelane lawo yikho kobulawayo sifisa bakithi abantu bahlanzele senqabele kumemetheka komkhuhlane lo ngoba uyingozi uyathatha imiphefumulo yabantu
uhlupho lwamanzi-ke siyabona ukuthi lubhahile kobulawayo njalo lungaba ngenye yembangela yokuthi umkhuhlane lo umemetheke kukhona elikwenzayo ngalo
uhlupho lwamanzi lukhona kobulawayo sikhuluma njengamanje senza lokhu okuthiwa i-water shedding 120 hours okusho ukuthi ngeviki abahlala kuma-low-lying areas bangathola amanzi amalanga amabili laba abahlala kuma-high-lying areas bangathola ngelanga elilodwa so siyakhuthaza uzulu lezizalwane zakobulawayo bakithi ukuthi nalawa manzi amancane abekhona ziwalondoloze njalo zitshengise ukuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu kodwa-ke izakhamizi zakobulawayo sizithembile-ke kazilabo ubuchapha
uke wakhuluma ngokususa abathengisa ezitaladini liyenelisa yini ukuthi libakhuthaza njengoba sabona kusehlula ensukwini
ezedlulele siwakhuthaza ukuthi baphume ngoba amapholisa ethu-ke asephiwe igunya lokuthi ababophe abathathele lezo zinto abazenzayo sisebenzisana-ke lama-law enforcement agency amapholisa ukuthi sikwenze khona lokho amapholisa ku-plan clos asedeployiwa khona edolobheni kanti laba kwe-uniform kwakhona sizaqala-ke ukubopha 24 hours emini lebusuku ukuze senqabele kumemetheka-ke umkhuhlane lo wamthithi kabasuke kanti-ke i-operation le izahlanganisa bonke labo emshikashika bona laba abathwala abantu ezindaweni ezingavunyelwananga le mota ezingabhaliswanga ezingekho emthethweni layo i-operation leyi izabe isebenza labo ngoba labo ibabenza-ke kube khona abantu abathengisayo bebonwa ukuthwala kwabantu lapho abantu abagadaga sebebuya bezothengisa sithi-ke bakunanzelele khona lokho ngoba uhlelo soluqalisile-ke lokubakhipha-ke emgwaqweni ngoba umkhuhlane lo sifisa ungamemetheki edolobheni lethu lakobulawayo.